lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukhansila wedede. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salubonani Mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroi Welengsi Primary School. Sayakwa isikhathi samakhiwa sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezachedisa grade 5, 6 and 7 bekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leseroi. Kathesi sile enrollment Roman ye ECDA up to grade 7 abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218 but kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingisi 4 classrooms abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisela yona ECDA ngona bayafundela phandle ama grade 5 afundela phandle abantwana abaningi bafundela phandle isikhathi sezulu kuyabe sokunzima
manje ubusithi kwenziweni
kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroi at least kuyafunakala about ya 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina adwele ekugebheni amalahla laphana ewange labanye bonke bangakwanisa ukuthi abesincedise bomakhomo bonke laba siyacela sibili ukuthi bephathise enxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akulandawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva indawo leyedede especially isikolo sona leseroi Welengs Primary School sisalele emuva kakhulu akusake kube lesakhiwo evasinzu uhulumende take over isikolo sona lesi siyacela sibili ukuthi besincedise le building material izakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona abazali bazimisele ukuthi bazaprovide labor they will do everything basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo bayayakha kwezinye indawo okwakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva 2 behind kakhulu thina njengama-councillors mina yami-councillor yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground so thi sili ilihlo singamehlo enyu so lingazwa sesikhuluma umumo uyawungarayithanga even nxa lingafika esikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima abantwana bathwele nzima kakhulu akhula kuphonguba nje isikolo lebizo abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona hayi kuyazwisa usizi ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela kulaba balisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapho bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara so hhayi isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kucela ukuthi lesi size lapha edede ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.